Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 14 Nhlolanja 2025 ngudaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubaba uTswangirayo kusuka kwakhe wakhuluma umfana esesembiza kade sithi ngubaba uAdvocate Nelson Chamisa.
Abaphikisayo bathakazelela imisebenzi kaMoyi uMorgan Tswangirayo besithi watshiya ibandla leMDCT ezandleni eziqondileyo.
Ekuhlanganeni kwabo lapha akulanto ezishayo ephumayo. Singazithi lo mnyaka emnyeni njengoba sokulaba umongameli abatsha abangathi bancane asomathwegu engenye into zingantshintsha.
Inkokheli ye-African Union iqhuba umhlangano omkhulu kwele-Ethiopia okuzahlolisiswa isimo somnotho wezwekazi le-Afrika impi yomvukela kwele-DRC lokunye. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abaphikisayo bathakazelela imisebenzi kaMoyo Morgan Tswangirayo besithi watshiya ibandla leMDCT ezandleni eziqondileyo. UTswangirayo wabhubhela esibhedlela kwele South Africa mhla ka 14 zibandlela 2018 wayekhokela ibandla leMDCT. Abanye abaphikisayo bathi uMnumzana Nelson Chamisa wangena esikhundleni sikaTswangirayo wenza izimanga kwezombusazwe. Kodwa kulabanye njalo abathi wahluthuna umbuso ngendlela eyaphose yabhidliza ibandla leli elagcina lidabuke phakathi. Kambe abantu bamkhumbula ngani uTswangirayo? Abanye abaphikisayo bathi kunengi akwenzayo esaphila loba okunye kwakhona sekwachabalala. Sixoxe ngodaba lolu loMnumzana Solani Moyo okubandla leTRIPC.
Nxa umuntu esuka emhlabeni etshona njengomuntu kade ebheke isizwe ukhona okuthiyayo ngoba bathi nga ungumuntu kumele ugrume kungafani lalokhu esakubona kwenzeka uRobert Mugabe ukuthi azange egrume umuntu. Ubaba uTswangirayo kusuka kwakhe wagruma umfana esesembiza kade sithi ngubaba uAdvocate Nelson Chamisa. Wachia uAdvocate Nelson Chamisa ungananzelela from 99 bebe lokhu enguche weyouth behamba bonke ekhangela ukuthi umuntu omdala usebenza njani. Then usenyaweni zakhe sesithemba lokuthi ubaba uTswangirayo lapho khona kalale ngokuthula ngoba wasebenza. Ngiyake ngithande iverse u2 Timotheo 4 verse 7 uthi mina ngilwile ukulwa okuhle sokusalela emqhele kuloza yenza njengami. So ngibona ukuthi kungumsebenzi omuhle kakhulu uTswangirayo uchiyayo kuNelson Chamisa.
Ye kodwa kulabaningi phela bathi hayi lapha kukhanye ngoba abaphikisayo vela kusemaninginiki. Ngaphendula sithi ngoku.
Angeke ngithi kona sebe baninginiki. Mina engikwazi ukuthi la kuTswangirayo esekhona izana yayikwenza sawina election 2008. Kwaba khona 2005 kaye kwaba lespilt futhi izano isiloku isebenza izano ungumsebenzi wokubani lokhu idilize opposing party but okungithokosayo ukuthi kona kunjalo uNelson Chamisa wakubona lokhu wasesithi mala ngimele eceleni ngibona ukuthi kathi laba abasebenza lamasela njengezalo ngobani sokubonile so ngilethemba lokuthi kona okuzayo kukhulu kakhulu uTswangirayo wathiya indoda yamadoda.
Lo ngumnumzana Solani Moyo ilunga lebandla leTRIPC obexoxa loGibbs Dubois Studio 7 eGobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Malakhe Nkomo okubandla leZANU-PF.
I-opposition ona vele ngayo ilobukhokheli bayo. And awusoze unxa udlala ibhora wena ungahlohlwa susithi ngendaba ukuthi ulwana ondlodlileyo nguye omphambanisileyo. Bona ufanele babe le ndlela ukuthi balama-structures abo balokuhloniphana kwabo balobukhokheli babo okuqinile. Nxa ibandla liqinile angiboni ukuthi ungaba lokudileka. UTswangirayo angabe wayelibumbile lelo bandla ngendlela lathi sasincintisana nayo. Yena kodwa abalandeli bakhe nobunye ubukhokheli bakhe ngenza ngalukhona ngaphakathi kwabo babekhona abayizihwaba abaphambanisa injongo ayelayo yena njengoTswangirayo.
kodwa bayakhala abantu babankomo bathi hayi vele noma wazuthini i-CCC yadilizwa izana. So nxa abantu bekhuluma njalo lingathini kakhona?
Hayi izayidiliza kanjani? Izantu ebizadiliza kanjani? Ungakhela ukuthi umuzi wakho udilizwe omunye ngenye indoda, wena kuyibona vele wenzeni. Nxa umuzi oqinileyo uyadika kanjani? So ibandla lezantu ebizadiliza i-CCC kumbe i-MTC idiliza kanjani? Ayithi libandla lofanele kube lendlela zokuvikela ukuthi babe libandla eliqinileyo. So utenze ukuthi bona ngazibadizwa izantu yobutenze ukuthi ngama libandla elingaqinanga elingelavele esingathi isisekelo sokuqina kwalo njengebandla.
Ye, nxa sukhangeleke isimo sibili samabandla aphikisayo ngathini ngakho?
Into yakhona laphana ukuthi iningi labantu benza ukuthi bangena bengela ideology kupolitics kakhulu laba abantu abaphikisayo. Bangena bekhangele ukuthi uthiwa kupolitics uyadliwa. Ungabezwa inkulumo zabantu bangikhona loba ikhuluma lathi abezampilo. Bezwa kuthiwa liyakapula. Khathi ukukapula kukatshulwani. Usobona nxa bebumba amabandla, babumba amabandla okuzokapula not okukhokhela. Njengokuthi ibandla lezampiyev libe lakho ukukhokhela abantu amapulazanti bathethe balamapulazi emamayini abantu balamamayini ungakhangela yonke into ofanti ibhenefithise umuntu ulayo. Bona babuya benendlela uselihlale kakhulu uphumane lapha phumane ebukhokhele selihlale kakhulu selikhulile. Kodwa lilani lina, what policy do you have? What ideology do you have as a political party? Abana. Kuphuma uba yiparty nje ukuthi sibuye sahlala phansi njengabantu abafuna labo ukudla. Nothi ukukhokhelayo
abantu babuza ukuthi khona kungathi kuyini okhuluma ngakho nxa sikhuluma ngaba-ideology laba.
Uma sikhuluma nge-ideology sikhuluma ngokuthi wena uma usukuma phansi nangesinye ephathini enje kuvele kulo mthetho njengokuthi nxa usegumeni uyabukwazi ukuthi leli guma ngo-6 o'clock ngeno abantu bangikhona bathe akukhulunywa nhlamba laba ngabantu abaphila kanje baphandana umthetho. Lapha sikhuluma ngendlela yokuthi khona nxa lilibandla lina okuyikho elilakho elingathi kuyalibumba lingabantu bezimbabwe lokuthi loba mna ngisuka emathebeleni lapha omuntu esuka emanikaleni omunye esuka lemashingo kuyini okusihlanganisayo esingathi loba nxa umuntu ekubala laphana uyavuma ukuthi naw okuyikho okukhokhela lelo bandla esingathi i-ideology ubuyibo bethu.
Mnumzana Malaki Nkomo lilunga lebandla lezanu PF bexoxa lo Gibbs Dewey Studio 7 SOS Lincoln eMathebeleland South. Inkokheli ye-African Union egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa iqhuba umhlangano omkhulu kwele Ethiopia okuzahlolisiswa isimo somnotho wezwekazi le-Afrika, impi yomvukela kwele DRC lokunye. Umhlangano lo uqhutshwa phansi kwesihloko esithi Justice for Africans and People of African Descent through Reparations. Kuqhutshwa umhlangano lo ngesikhathi abahlamuki be-M23 besidlamahabula kwele DRC lapho asebehluthune idolobho leGoma njalo besithi bazahluthuma na ezinye izigaba. Ukuhlaselwa lwidaba sixoxele uMnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe.
Yinjwayelo ukuhlangana enyakeni. Bahlala behlangana bekhuluma bexoxa kodwa ngazinandelele izimpi vele ezazivele zikhona ngama-2000 South Sudan, eSudan, Ogaden, Desert, DRC, iimpi zakhona akazipheli. Kutho ukuthi ekuhlanganeni kwabo lapha akulanto ezishayo ephumayo. Singazithi lo minyaka eminyeni njengoba sokulaba umongameli abatsha abangathi bancane asomaxhegu eyingenye into zingantshintsha kodwa vele asisoze zikhangeleni ukuthi inhlanganiso ye-AU le lakumongameli laba be-Afrika ababhidiza ilungelo likazulu kungaphuma lutho. Hhayi, asilathemba lapha.
Ye, siyabona ukuthi khona ngale e-DRC kulempi esabeka kakhulu. Umnumzana ukumbe ngithi umongameli Paul Kagame kuzobuya umongameli Felix Tshisekedi labanye ke abaguqela umongameli Cyril Ramaphosa. Kungani kuloku lwisana okunye okuthize? Pho bangakuphozisa njani khonoku khona ngale mhlanganweni lo?
Ye, nxa kwabehlula behlangana nje njengama-neighbors ngikhuluma ngakho. Angiboni ukuthi nxa sebephetshiya e-Ethiopia ye omongameli bayefika kuningi kodwa phela inkinga yokuthi into yakhona eyenza kube le mpi into engakhulunywayo ayikalungisisi. Yikho sicabanga ukuthi engenye amabutho e-African Union yo angathunyelwa khona ukuthi bevikela ama uzulu amasivileni. Kodwa angibona ukuthi nxa iUganda le Rwanda bengakavumi ukuthi yowasekela M23, nxa uTshisekedi engavumi ukuthi nguye obhiliza ilungelo lamatutsi aseGoma, angiboni ukuthi kungaba nento engalungisiswa lapha eMpopo.
Ye, siyabona ke nxa sikhuluma ngokagame lo Yoweri Museveni ngabantu abalalo bonke phela bebambisana ku-NRA, so ukuthi kumele phela ukuthi nga yibo phela abazibamba esidukwini khonapho, njengoba sitsho ukuthi enxaye kumele bona baqale bevume phela.
Ya, liqiniso phela ukuthi bona bobabili bavikela ilungelo lamathuthi asemngceleni we-Uganda, iRwanda le-DRC. Lelo ayisiyo qiniso. Iqiniso yokuthi ye kungabe kunjalo ukuthi uTshisekedi, khulume kaTshisekedi ngala mandla okubusa eGoma endaweni yakhona lena. Kodwa iqiniso ukuthi ama-minerals, into ezigejwayo eziningi kakhulu okuthi iUganda leRwanda bayabe bephila ngakho. Yikho ngisithi mina nxa kungakhulunywa ngeqiniso lapha, lokhu sokutshengisela ukuthi sokufanele kube lama-sanctions kadethu ukuthi ilizwe linye ngalinye elihambisa amabutho e-DRC engabunzwanga kakube lama-sanctions.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya kunhlanganiso we-Coalition for Market and Liberal Solutions obexoxa loGibbs Dube we-Studio 7 SRN. Kulabalimi abathi lonyaka balakho ukuthola isivuno esiphezulu ngenxa yokuna kwezulu eliningi, kube labanye njalo abakhala ngokusolakala kwezulu okwamaviki amathathu kulinyanga abathi izilimo bese sitsha emasimini. Kusanda kuna izulu eliningi kwezinye izabelo. Sixoxe ngodaba lolu lenduna uDakamela.
Lathi sike sabona kungathi kufuna ukuba kubi nje kancane, kodwa sibonga nje izulu leli selithelana. Kulesikhathi lapho abantu abathe bahlakula khona, izulu besengathi lihambile, especially lapho amanzi angahlali khona kakhulu emahlabathini, kuvame ukuthi kutshe nxa izulu lingananga. But ngezulu leli selithela kuya songathi kuba ngconywana ngoba selinile phela lalapho kade sokusitsha khona. Kodwa kutshengisa futhi ukuthi laba abalime amabele bele leziyabo sogame and millet, bona kibo kungcono vele lanxa ngalinile lanxa ngalina bebezazama ukuthi bevune okuthile. So kuyakhuthaza-ke ukuthi singabantu benkayi labanye kwezindawo ukuthi kubo-region ama-regions at law 4 and 5 kubalulekile-ke ukuthi silime ama-small grains ukuze sivune, then umumbu singalimi indima nje eyodwa kumbe ezimbili, kodwa sifokase kulokhu ukuthi izulu lingaze lingani, lingaze line kakhulu kumbe lingananga kakhulu, kodwa siyathola sivunile kancane.
Ye, siyabona lapha-ke nduna Dakamela ukuthi khonokho okukhulumayo ukuthi abantu behlanyele inyawuthi lokunye, kuyini okwenza ukuthi bangakwenzi khonokho be?
Abantu nginanzelela ukuthi angazi ukuthi kwahamba njani, kodwa batshengiswa ukuthi umombo isitshwale simhlophe sihle. Angazi ukuthi uba isikhathi se-colonialism kwakuyikwini, but abantu basebeluze i-interest bazitshela ukuthi onyawuthi amabele ngokwalaba abangekho rich abangekho poor baba la futhi i-social status, but bengakwazi ukuthi amabele lalokhana yikwade ukugcina imizimba yabo kahle, yikwade ukubaqinisa. So they want to abantu abaningi bathanda uku-adopt-a then sebeshiya lokho vele kade kubagcinile isikhathi sonke. So mbona ngathi yona le interest yokuthi umombo omnandi impuphu emhlophe yemnandi, bese bekhohlwa ukuthi lokhuyana yikho kusakhayo, yikho kusigcinayo. Zanazothi these days esibhedlela siyakhuthazwa futhi ukuthi sidle khonokhuyana ama-small grains. So mbona ngathi kwaba le mistake yaba khona kuye abantu baprioritize kakhulu nomombo instead of ama-small grains, ngoba bathanda isitshwale esimhlophe ukudlula lesi esimnyama.
Lapha lizo induna uDakamela exoxa loGibbs Dube Studio 7 esenkayi. Sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump ebambisana lomnumzana Elon Musk bathi bazasusa emsebenzini izisebenzi eziningi kwenzela ukusebenzisa ngemfanelo imali kahulumente. Kodwa abamele izisebenzi bathi akuqondanga okwenziwa ngababili laba. Kuzakhutshwa umhlangano omkhulu kusasa oyiMunich Security Conference kwele Germany ngesikhathi kule mpi kwele Ukraine, Sudan, DRC, lezwekazi le Middle East. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Umongameli Donald Trump usefakele umthethwandaba weInternational Criminal Court iICC izijeziso zenotho phezu kokwethesa izizalwane zaseMelika lezakwele Israel amacala ngaphandle kwezizathu ezilohlonzi. Kumlayo asanda kusayina, uTrump uthe izijeziso lezi zigoqela ukuthathelwa kweziphathamandla ze-ICC, impahla lenotho yazo lokwalelwa ukungena kwele Melika ndawonye lamalunga emideni yazo. Owakuqala ojeziswe yiMelika phansi komlayo kaTrump ngumtshutshisi we-International Criminal Court, umnumzana Karim Khan. Ngolwezi ku-2024, i-ICC yethula isiqondiso esigunyaza ukuboshwa komrholi kahulumende wakwele Israel, umnumzana Benjamin Netanyahu, kanye lowaye ngumphathintambo wogatsha lwezomvikela, umnumzana Yoav Gallant. Isithi badala amacala angavunyelwayo empini eseGaza eyaphehlwa ikuhlaselwa kwe-Israel yiHamas ngenyanga kaMfumfu ngo-2023. Kumlayo wakhe, uTrump uthe ukwetheswa kukaNetanyahu loGalanti amacala akulasizathu esilohlonzi, futhi uthe ikuhlukuluzwa nje abakwenziwa yi-ICC. Uthe ele Melika lele Israel kakaze awunanze lumthethwandaba. Phezu kwalokho, uTrump uthe amazwe omabili ayadlondlobala ngombuso okhululekileyo, futhi uthi amabutho awo ayayilandela imithetho yephathelane lokuqhutshwa kwempi. UTrump uthe ukwenza kwe-ICC kungumzekeliso oyingozi, ofaka amabutho eMelika engozini enkulu ngokwenza kube lula ukuthi abotshwe kumbe ahlukuluzwe. Wengeze wathi lokhu kweyisa eleMelika njengelizwe elizimeleyo, futhi kuphazamisa inhlelo zokuvikela ilizwe lezokudlelana kweMelika lamanye amazwe agoqela i-Israel. Umongameli Trump uthe njalo umthetho weMelika uvikela amabutho aleli lizwe kanye lawamazwe angabangane balo ukuthi etheswe amacala ngomthethwandaba womhlaba ongananzwa yiMelika. EleMelika liqhubeka lizimisele ekuthini kumele abantu bathonisiswe ngezenzo zabo, lokuthi kube lokuthula emhlabeni jikelele, kutsho umongameli Trump. Kodwa uthi i-ICC kanye lalabo abayingxenye yesivumelwano esasungula linkantolo eRome kumele bahloniphe isinqumo seMelika lesamanye amazwe esokungafuni ukuthi izizalwane zawo zithonisiswe yi-ICC nxa kunakanelwa ukuthi zidale amacala.
Le yimibono kahulumende weMelika. Namuhla lusuku lwezithandani ole Valentine's Day, usithengeleni isithanda sakho? Abantu abaningi bathengela izithandwa zabo amaluba kumbe okunye okuchiyeneyo. Baningi eZimbabwe bathi balunanza kakhulu usuku lolu besithi luqakathekisa impilo yabathandanayo. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Hayi man, hayi bantu bezani. Hayi manini ngathi bantu bezani ngoba izani sikaningi. Bantu bakamnangako kati akelingitshele kati lina kati democracy kati kini kuyini into kuthiwa idemokhrasi yikusapota umnanga ngoba wonke umuntu okhuluma against umnanga kwase kumele abotshwe sokumele adingelwe amacala abotshwe hhayi mani yekela nje into eliyenzayo le liyayangisa mani aliyayangisa lina bantu bakamnanga in this case yini elingama-culprits okumele libotshwe lina lifuna ukutshintsha i-constitution abantu abathi i-constitution yayingatshintshwa lifuna ukubabopha uyazi ukuthi you are confused ukhuluma lolokhu uzeni ngapha komalapha
ngiyalibingelela lonke basakazi bakastudio 7 kuyamangaza esikubonayo kusenzeka elizweni ukuthi laba abalombono ongahambisani nomongameli sibathola sebedingwa nzima sebegijinyiswa kodwa laba abama egcekeni bethi phambili ngomongameli ukuthi engaphumi kodwa bona abayenzwa lutho ugeza usedingwa manje ngendlela ukuthi ukhulume iqiniso elimsulwa ngempela futhi esihambisana nalo thina siyizwe ngoba ukukhuluma iqiniso kodwa sengumuntu omubi libona iqiniso ukuthi alifuneke elizweni lakithi
Studio 7 ngiyabingelela ngegama lenkosi ngilapha nje imayila seHebron eJohannesburg umuntu engumsura kakhulu nguye lo abathi uzengezwe jabanga ngumuntu osidalela yonke inkeme nkeme yendaba le umanje usethulani ngumuntu odinga into angayiboniki nampa bayachokola onkomo omalaka inkomo bayachokola la ikhohlwa ukuthi laphana e-west e-ten of e-west laphana ulamashophu laphana imabuilding amaningi ucabanga sikwazi ukuthi wemba igolide uyatshontsha igolide leliyana la uvusa khona la kusazombhedeka anti kusacatshile manje uyabalokhu ebhizi ehlukumeza abanye baphendulela intando yabo ngeke utsho ukuthi lindebele ifuna ukuthi ebabophise ngomnankakho kuyeza la kuye
Studio 7 linjani khona ngapho basakazi abahle nabalaleli mazimbabwe amahle linjani lonke izindawo ngezindawo zonke zamazwe yobona sihlupheka kanje sigcwala amazwe wonke lawa sihlutshwa yizanu abantu uma bekhuluma bangathi umnankagwa uma bethi umnankagwa abanye abezanu babona bazobona ngathi bona ba-right umnankagwa nguye o-wrong kanti izanu sigoqele bonke sithi izanu PF mayiphume esikhundleni kungaphuma izanu PF sizohlala kahle mazimbabweni amahle singathi umnankagwa ngoba laba abanye bazobona ngathi bona bayenza kahle umnankagwa nguye ongayenzi kahle izanu PF yiyo ebulala ilizwe sithwele nzima lapha sihlapha sihlala lapha lapha amazwe namazwe lapha sidilela sibizwa ngeziphepheli sibizwa ngama-foreign ngenxa yezanu abantu basozimbabwe besiya kwamanye amazwe bahamba besife ezindlini ngenxa yezanu PF
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Kuhlelo Woza Friday kuleviki silomculi wakobulawayo umkhokheli Mkhululi Mangaba ohamba ngegama lezomculo elithi Pastor Black Sheep. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisas Band.
Umkhokheli njengo lesikhathi ecula kodwa engacindezeli umculo wakhe kodwa ke ukhona asewuphekile okutsha asiphathele khona
kwezomcula bangibiza ngokuthi ngupastor Black Sheep inibizo ke engazinika lona lona leli ibizo ngathi likhombethe okuningi ungalicubungula udingisise ngalo lisho kuningi lona ngokwalo ibizo linalelo ngalokucula ngo-2008 ziningi ngengoma esengizishayile lengoma esengizirekhodile ngokuswela kwalo wenhlanhla lezo ngoma zikagcwale ebantwini angingazikhiphi mina esitudiyo lokhu ezikhona esitudiyo
Black Sheep uthi akacabanga ukuthi umculo wakhe engawufaka kusiphi isibaya kwezomculo.
Engingabize igama engathi yilo leli gama engathi ingoma zami mhlawumbe i-house music mhlawumbe i-hip hop mhlawumbe imbaqanga kangabi lalolele kwisikodwa mina ngokwami angifuni ukuthi nje ngizicategorize wonke ngifakele igubelo yokuthi hayi ngicula lo mculo ngicula lokhu engutshelwa ngumoya wami lalokhu engubonayo
sibalela abaphansi incwadi ibalelise bonke bonandi sibalela abaphansi incwadi kugandelise bonke bonandi sabela mongi
boke pastor flagship okunika intshunguntshu okuqumbaqumba okuthi ucule ngubani
yabazali wami ibona sibili we have inspired me ngoba bakholele etalenteni lami lokuthi ngikhona ukucula xa sengikhangela ama-artisti asehambele luhambo phambi kwami ngathi uNavumo Majayivana they inspired me Oliver Mtukudzi they inspire me the way they create their songs is amazing Paul Matavire there are a lot of artists that have inspired me locally and internationally
One madman once said, are you free or are you dumb?
Umkhokheli uthi usebenzele omunye ekuphekeli umculo wakhe. Lanxa ungakatholakali umakhasi ozilibazisa, uBlackship ucela uchazo.
Njongfo wethu is my producer and he's also the one making the beats for me. Mastering everything yena ngothunga nice thungamelani siziba. Sisebenza sise Candy Ice Records yes khonapho ubulawayo ngesikhathi sifitshane sizabona nje uPastor Blackship on social media handles ngabe sengikhona uFacebook ngabe ngikhona uInstagram
ukukhokheli mkhululi mangaba ocula ngegama lakhe lethi Blackship ebusilayo kuhlelo waza the Friday libe lempela sobe mnandi igama lami ngeza Jesus bani
ngena kwilungeno kaswami Ilungelo, ngela kwilungelo, kanwami. Ilungelo, ngela kwilungelo, kanwami. Freedom, freedom, is coming tomorrow. So long as it's why you itoy umama tota why a fuma gati bang alaganjani what in tabanga tintwayo this time when it is so long as it's why you itoy umama tota why a fuma gati bang alaganjani freedom freedom is coming tomorrow freedom freedom Coming tomorrow, wherever I wait. Freedom, freedom is coming tomorrow, wherever I wait. What in that china? What in that bang? What in twayo? Wherever I wait. Itoy, itoy. Fuma matota. Waya fuma gati bengala ganjani.
Sibonge uEzra Chisasvanda obexoxa lapha nalomculi wakobulawayo uPastor Blackship. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk namhla sixoxa labalimi ngesivuno esikhangelelweyo lonyaka. Singekehlukanike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abaphikisayo bathakazelela imisebenzi kamuyi uMorgan Tsvangirai owabhubha ngalolu suku ngo-2018. Okwanamhlanje umulini eZimbabwe esigqiba lapha sisithi lisale olivalelisayo ngudaba kancu.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.